indaba esihluphile ekuthi lo president uke wayingathi uke wayithinta kwi-conference isisegoromonti wakhela lo lama-ministers sebekhulumile baphuma sobala ukuthi no abantu laba singathi ingamashurugi kanti sekuyisigebenga ezezijenge ukuphambanisa abantu kwabanye umuntu ehamba etshela ibhemba usithi uyagamula umuntu ingenzeka ukuthi laba bantu banenhloso yabo esingayizwisisiyo yikho kuthi lapho ababonakala khona abaripoti ngabona abantu bethela amabhemba akukhulumi ukuthi endaweni enje uthole amabhemba wawabona ngathi imayinini outhiwa nxa abantu yothi igolide ofake tole ihambe lithole amabhemba kulesi sikhathi ngasengamapholisa alinyazo abulawa abantu besekelelwa benjani esikutshoyo ukuthi umuntu ohambe ethele ibhemba kumbe duze kwemayini umethe wabonakala akutshelwa amapholisa abo bantu babantu lo president utsho njalo ukuthi kababanje mabangaxolelwa
siyabona ukuthi le mathebeleni kwakwaba khona abantu abaganyulwa ngamabhemba uzakukhumbula sibili mhlophe kambe kuyini okwenza ukuthi
kumemethekaendaweni yevova iyakwazi kakhulu endaweni yevova yeduze kwegwanda yazi indaba yakhona
kuyethusa kangakanani khonoko
kuyethusa anti wabona ukuthi into ekhona ngoba kunjenje gift langathesi kunjenje ngikumayinini kwesikhathi yezomunye umuntu ekwethisele ukuthi sizalidingela amashurugu ukuthi umangale ukuthi kathi abantu othiwa ngamashurugu kuyini ngokubona kwami nabona ngani uhulumende indaba leyo fanti ayingenele ayisebenze masinyasinya ngoba abantu labana bajonge ukungcolisa ibizo lendawo ngoba sazukhangela ukuthi ukuthi abantu ngamashurugu amashurugu yindawo phela angitsho ileyo ndawo babe sebesuka laphana bezithi bangamashurugu so ngathi abaturiza abanye abantu upresident ukhulumile wathi phazi ngezinto eziyazo lezo azifunakali elizweni so ngaleyo ndlela abantu abanjana mme ngitshoyo ukuthi uma mayini zonke angabe ekhona abantu ngababambane bangabona labo abantu abahamba ngamakhombi abayizigebenga bethele amabhemba abakhulunywe babanje bacetshele emapholiseni babanje ukwenzela ukuthi abantu baphile ngokukhululeka ngoba iqiniso njengoba ukulethile abantu abasamayini abasagebhi ngendlela elokukhululeka ngoba endani ekoromboni ngithembi kwabo unazele ukuthi kunabanye abafike batshaya bathathela istofu bavula lo munye umuntu kwaphana omunye walimala ngabuhlungu.